Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Isigwebo leso sesenzele abantu ukuthi iZANU-PF kumbe uhulumende akavikeli umuntu owenza into ethi njalo umthetho ungumthetho, umthetho ulandelwa njengoba unjalo ungumthetho. Ngibona lesi sigwebo siyisifundo kubo bonke abantu abangafuthi banyelisa ibizo leZANU-PF ukuthi.
UPius Jamba Mkandi olilunga leZANU-PF wabulala unkosazana wa Blessing Ali waphosela umzimba wakhe emgodini wamanzi omdala eNyathime. Usegwetshe ukuphika okweminyaka engamachumi amathathu esejele.
Okusethusayo ukuthi nxa sesivinjwa incwadi yokuvimba isisitshela ukuthi thina besifuna ukubhikitsha okwenza udwendwe lwabantu behamba. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende kaphili ngeqiniso okuyikho okwenziwa lekubotshweni kwabantu.
Amapolisa esithungiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwengumeli wezengeza West edelele ephalamende olilunga le-TCC umnumzana Job Sikhala. Umeli Ndlovu odume kakhulu ngokuchova intshelelezane usefikile kobulawayo kuhambo lakhe lapho asuke eJohannesburg kwele-South Africa ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UPius Jamba Mkandi owabulala unkosikazi Mo Blessing Ali wamxoba umzimba wawuphosela emgodini okukhamanzi omdala eNyathime osegwetshe ukuba ahlale kweminyaka engamachumi amathathu ejele. Umahluli wedalele High Court Justice Esther Muremba uthi akazange ethulele uMkandi isigwebo sokuba alengiswe ngoba uthi wenza icala leli edakiwe njalo ethethe izidakamizwa. Unkosikazi Ali oyelilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change wayemelwe ngumnumzana Job Sikhala. Oselo mnyaka lengxenye evalelwe eChikurubi Maximum Security Prison ukulandela ukwetheswa kwakhe icala lokutshotshozela uDlakela. USikhala uyaliphika icala leli njalo sokwehlule ukuba aphiwe isibambiso se-bail. Okwamanje isidumbu sikankosikazi Ali sisesibhedlela seSithunguza General Hospital. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxhume umnumzana kuChaca Phulo igqwetha elilwela ilengelo loluntu njalo okubandla le-TCC.
Ngibonile ukuthi uJamba ugwetshwe i-3 years kodwa bengingatholanga ithuba lokuthi ngibone izizathu zenkantolo ukuthi yona inkantolo ngesikhathi inika leyo judgment ibicabangeni njalo lo-prosecutor overturn. Kodwa engingakwenza ukuthi ngikutshele ukuthi i-court xa ikhangela udaba lwe-murder isebenza njani. Okwakuqala bayakhangela ukuthi ukubulala lokho nxa kuyi-murder kwenziwe kulalokho esithi ngama-aggravating factors. Bayakhangela ukuthi ucuku lwakhona okade lusetshenziswa lunganani. Abakukhangelayo bayakhangela nxa ukidnap umuntu bakukhangela njenge-aggravating factor. Nxa usenza i-robbery bakukhangela njenge-aggravating factor. Nxa usenza okunye nje ukuganga ngesikhathi ubulala lowo muntu khona ngokwakho kuhle kube i-aggravating factor. Nxa kungakule aggravating factor sokusitsho ukuthi i-sentence yakho kuyabe sekumele ukuthi ibe yi-death sentence kumbe ibe yi-life sentence. So lapha nxa bese 30 years angazi ukuthi i-aggravating factor ibingekho yini. Mina nxa ngikukhangele nje umuntu womthetho ngibona ingazane kuthithi bayiswelile bekungela aggravating factor. Ukususitho usukhangela udaba lwakhona kuba nzima ukuthi uzwisise ukuthi i-aggravating factor ibizaswelakala njani. Singazi-ke bakhona abaphendlileyo i-judgment babala amaphepha akhona mhlawumbe lami ngizaselibala ngizwisise ukuthi kuhamba njani kunzima entweni zomthetho ukuthi ugijimele ukusola i-judgment ungakayiboni
ye kodwa nxa sikhangela sibili okunje akutsho ukuthi kumbe umuntu kumele agwetshelwe ukuthi ayalengiswa njengoba ukhuluma ngokuthi kumele kube lokho okuthiwa ngama-aggravating factors athize akumelanga alengiswe yini umuntu
kuya ngokuthi ekunikeni i-judgment yakhe ujust utholeni inkundla itholeni mina njengomuntu ongazange wabala kumbe walandela angazi ukuthi kuyini akutholayo njalo esentenza esezisentenzini yakhe ngizamile ukudinga i-judgment yakhona izizathu angikaziboni ngizawuthi nxa sengibone izizathu ngenelise ukunika umbono ongani uhlangene uphelele ungangathethi kunzima ukuthi ngisho njalo kodwa ngiyakwazi ukuthi ngekhaya abantu abaningi bazakhala ngokuthi umuntu njengasibala ama-newspaper ezibuleyo ngendlela ezihluku kangaka kwehlule kanjani ukuthi kube le death sentence ngendlela akade kubhalwe ngayo ema-newspaperni ngingathi kuwe yiyo indaba naleyo efuna wona lawo ama-death sentence kumbe ama-life sentence kodwa phela manje njengomuntu ongabonanga ukuthi enkundleni ekoti kwahamba njani kunzima ukuthi ngikunike isinqumo kuyamele ngimelele i-judgment izibe khona ngithole abazwisisayo ukuthi kuhambe njani ngingakuniki leyo opinion kumbe leso sinqumo kodwa okwakathezi njengomuntu obale ama-newspaper lami ngibangala kanye nozulu ukuthi kungabe kuhambe njani
ye khonapho vele njengokutsho kwakho abantu bayakhuluma sibili ukuthi kambe umuntu waganyulwa waqhunywaqhunywa kodwa uze kuthiwa-ke 30 years khonapho bayamangala njengawo babaphulo
lani kuyangimangalisa
umnumzana kucacaphulo lilunga lebandla le-TCCC njalo ligqwetha elilela ilungelo loluntu ubexoxa logibbs dube westudio 7 ekobulawayo uGibbs Dube uphinde waxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU PF.
Ya, lokhu kuyiwufakazi wokubana abantu balandzelele ukuthi khona uhulumende wethu akamelelani lobudlwangudlwangu njalo abantu bangaganyi besebenzisa ibizo lephathi eleZANU PF. Njalo iZANU PF ayithumi bantu ukuthi bayoganga. Lokhu yibo okuyiwufakazi wokuthi abantu bayenza izinto bangabofaka ibizo lephathi phakathi. Iphathi yabizimelele and isigwebo leso sesithengisele abantu ukuthi iZANU PF kumbe uhulumende akathi yeni muntu owenza into ebi njalo umthetho ungumthetho umthetho ulandelwa njengoba unjalo ungumthetho ngibona lesi sigwebo siyisifundo kube bonke abantu abangafundi banyelisa ibizo leZANU PF ukuthi hhayi iZANU PF iyathuma abantu iZANU PF ayithumi muntu umuntu yena ngenza izinto abe sefuna ukuzwenga iphathi iphathi leZANU PF ayikhumi bantu abangcolileyo ayikhumi bantu abaphambanisa ibizo likamongameli kumbe ibizo lebandla leZANU PF isigwebo lesimbona sihle kakhulu
ye kodwa kulabanye phela abadinga ugwetshwe ukuthi alengiswe ngoba waxhumaxhuma umzimba womuntu waphosela khona ngale emthonjeni okwakudala so bayakhala abantu lapha inkomo
ye kungabe kunjalo kodwa imithetho yandaba phela iyabicubungulisisa indaba yikonthi bona isigwebo esifanele yisiphi abantu bazi bakhale bathini kodwa phela anti kulwehlangothi olukhangele ngezemthetho oluyilo olugwebayo lukhangele ukuthi lona lugweba kanjani so ngaleyo ndlela umuntu angathi angabe uthe bona abanikazi bomthetho bayakwazi ukuthi bawuhambise njani baze bafike kuleso sigwebo
ye bayakhala njalo bathi vele ibandla leZANU PF lilobudlwangudlwangu yikho vele abantu abakhuluma ngakho la
ibandla leZANU PF alinabudlwangudlwangu not umuntu yena yedwa olobudlwangudlwangu kulabantu asabangena kubandla leZANU PF besizodinga ama-chances besizodinga ukuthi bavikele ubugebengu babo so yikho lapho ubona khona amapholisa nxa ebopha akakhethi ukuthi wena waliphi bantu ikakhulu nxa ulilo ngaleZANU PF wenza ubugebengu sikubone ukuthi uphambanisile ufuna ukuthi khona ningcolise ibandla isigwebo sangikhona laso kufanele sibe sikhulu kakhulu ukuthi abantu bafunde ukuthi ibandla leZANU PF likhona ukuthi lithuthukise ilizwe ayikhona ubugebengu lalawo esikhona abantu ama-chances lawo yiba bangabe bekhona bebuya bezimele bebodwa begathe ngebizo leZANU PF iZANU PF ngazifundisa abantu ukuthi babe lobudlwangudlwangu lokho angeke ngikuvu
kodwa kuyini okwenzita abantu bacabangele khonokho nkomo
ongabe kusenzakala yikuthi ibandla leZANU PF libandla elikhulu libandla labantu bonke libandla elithandwa ngabantu so abanye abantu babe sebebona khona njengoba kuyibandla elinamandla ngasingazika ngokuthi mina ngoweZANU PF abantu bazakuthi bazangikwesaba kathi-ke bona ngezifundiso zangikhona ngazihambe kuthi ku-Stable School of Ideology kufundisa ukuthi abantu bezalpf libanje linjani akulapho ufundisa khona abantu travel ukuthi wrong akulapho ufundisa khona abantu ukuthi khona baphatha abanye abantu kubi so ibanje lezalpf ufuna umuntu olisisayo ukuthi ngabe kuthiwa bonke abantu bayangena ku school of ideology lebo school of ideology bese ukuthi ibanje lezalpf libanje linjani kulama chances abakhona abangabe befuna ukusingcobisa so abantu asebeyele ukucabangela kodwa iqiniso elikhona ukuthi ibanje lezalpf alakuthiwa wrong.
Umnumzana Malachi Nkomo lilunga lebandla lezano PF ubexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 SF Laposi eMatabeleland South.
The Voice of America, VOA.
Amapolisa esidungwiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwaye ngumeli wezengeza West edalela eParliamente olilunga le Triple C umnumzana Job Sikala. Yena oselomnyaka olengxenye evalelwe eShukurubi Maximum Prison lanxa engakafunyanwa elecala. Umbuthano lo obukhangelelwe ukwenzelwa eHuruyatso Community Center ngomgqibelo njalo ukhokhelwa inhlanganiso yeJob Sikala Solidarity Trust kodwa amapolisa esithungiza alile ukuvumela lomhlangano esithi wephula umthetho weMaintenance of Peace and Order Act. Inhlanganiso yeJob Sikala Solidarity Trust ikhankasela ukuthi uSikala akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ukuze athonisiswe evela ngekhaya. Ibandla le-Triple C lithi ukuncitshwa kwakhe i-bail kuveza sobala ukuthi uSikala uyahlukuluzwa nje nguhulumende weZANU-PF ngendaba zombusazwe kodwa uhulumende uyakulandela lokho. Sixoxe lomunye wabaphatheke kumkhankaso ukuthi uSikala akhululwe umnumzana Themba kuye Moyo.
Kusicelo sethu sokuyenza umbuthano weJob Sikala Solidarity sasingazange sithi ukuthi siyabhikitsha kumbe siyamatsha, bekungumbuthano lapha ade kuzayenziwa khona ezinkulumo abantu bevuthene. Okusethusayo yikuthi nxa sesivinjwa incwadi yokuvimba isisitshela ukuthi thina besifuna ukubhikitsha or ukwenza udwendwe lwabantu behamba. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende kaphili ngeqiniso okuyikho kwenziwa lekubotshweni kwabantu. Okumele abantu bekunanzelele kakhulu yikuthi abantu bonke ababotshwayo bengathonisiswa ngabantu abanakanelwa kumbe abanikezwa ibizo lokuba bayizitha zelizwe okufanana lakhonokho kukaJob Sikala. Kuyasethusa kakhulu ukuthi kanti ilizwe lethu njengoba lililizwe elilozibuse, ilizwe elibuswa ngentando yabantu, pho abantu abazavunyelwa ukuthi benze okufunwa ngabantu empilweni yabo langokwelizwe yibaphi nxa abantu abakhuluma ngendaba. Ngifuna ukuthi sikuqondisise kuhle, uJob Sikala ngesikhathi ebotshwa ubengu-MP. Nxa kubotshwa umuntu onguyolawula imithetho edalela ePhalamende ebotshelwa icala thine silithatha ukuthi licala eliselibunjwa njengokomthetho welizwe ukuthi angancintisi kwezombusazwe, kusasa ngubani ozaba khona? Umbuso welizwe uqondane lobani?
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba?
Okwakuqala siyabonga ukuthi basincijile leli thuba. Khonokho khona kukodwa sokusenza ukuthi indlela yekuthi sazise abantu ukuthi uJob Sikala ubotshiwe, uJob Sikala usehlaliswe ejele kwesikhathi eside, yibo asebekumemethekisa ngoba umuntu wonke usezibuza ukuthi kanti laba bavinjiweyo bavinjelweni. Okwesibili, iJob Sikala Solidarity Council akusinto yeHarare kuphela, yinto yeZimbabwe yonke. Kusho ukuthi umuntu wonke eZimbabwe usekwazi ukuthi umuntu oyenza indaba zombusazwe abotshwe. Nxa abanye abaphila laye abahlanganela laye sebefuna ukuthi batshengise umhlaba, betshengise abenkantolo ukuthi kulo muntu obotshiweyo ongakhululwanga sesivinjwa ngamapholisi, sebesinikeza ithuba elihle kakhulu lokuthi simemethekise udaba lukaSikala luze luyefika lakwangaphandle kwelizwe.
Vathini abaphandle kwelizwe abakwamanye amazwe nxa lihlangana labo likhulumisana labo ngodaba lukasikhala lolo?
Njengoba siyinhlanganiso elimukisa abantu ngodaba lukaJob Skhala, akupheleli elizweni kumbe akupheleli kwabaphakathi kwelizwe. Sikhuluma kanje ihlanganiso le silama-ambassadors abangaphandle kwamazwe abagoqela amazwe esigqagqelane lawo kusadak, siphinde sikhangela amazwe angaphetsheya le kukwangulukudela kubo Europe. Sesilawa ama-ambassador akhona ngale. Sikhuluma kanje umlando wawanikezweyo ikuthi labo bagqugquzele kakhulu ukwazisa abantu ngale ndaba kaJob Skhala.
Umnumzana Themba Kuye Moyo yisiphathamandla senhlanganiso yeJob Skhala Solidarity Trust ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe akazi lutho ngokuvinjwa komhlangano kaSkhala. Kusenjalo amapholisa kaBulawayo abikwa esevimbe njalo umhlangano webandla leMthwakazi Republic Party obumele wenzelwe eStanley Square Wall ngomgqibelo. Amapholisa abikwa esithi kulengozi yokuthi kungaba lodlakela ngoba bebandla leTRC beqoqa ukutshengisela. AbeTRC bona bathi lawa ngamanga aluhlaza. Izimota ezinkulu ezithwala impahla ezamagonyethi zikundwendwe ezinde emngceleni weZimbabwe leSouth Africa oweBeit Bridge kusukusela ngomgqibelo zizama ukuchaphela kweleSouth Africa. Lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi ikhefu lekhisimusi lelo kuqala umnyaka omutsha selifikile, okuyisikhathi okwejayela ukuba labantu abaningi abachaphala umngcele besiya emazweni omabili. IZimbabwe lonyaka ithuthukise umngcele wayo ngenhloso yokwehlisa indwendwe zezimota labantu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Dennis Juru owenhlanganiso ye-Cross Border Traders Association.
Ama gonyeti kade ekhona kakhulu nge-Saturday, kodwa okwakathesi kwayenzwa ama-arrangements okuthi engaphakhi emgwaqweni, aphakhe kuma-truck stop. So bayabiza ama gonyeti kancane kancane, okwakathesi i-queue yakhona ise-gateway truck stop. So ama-lines akho made kakhulu ngenxa yokuthi bayenze ukuthi ama-trucks aphakhe kuma truck stop.
Udubo lolu lungabe lubangelwa yini?
Ya, ukugcwala kwama-truck kuyenziwa ukuthi i-staff siba silutshwane ngoba kunama passengers amaningi awahambayo ngezimoto ngamabhasi. So sizobona ukuthi i-staff siba sincane. That's why sokuyenza kungani amalayini ayakhula.
Njengoba ikhefu lekhisimusi selifikile, kukhangelelwe ukuthi kulabantu abaningi abaza kuba bengena lokuphuma elizweni, ubona sengathi kuzahambeka na?
Okwakathesi kungcono, ngithemba ukuthi kuzoba labantu abaningi nge-weekend, kodwa okwakathesi kusahambeka. Njalo siyabona ukuthi kulonyaka kulomehluko ngoba kukhanya abantu bafuna ukudlalela iChristmas yabo ngaphandle kwelizwe. Silo mlinganiso wabantwana ababanjwayo bezame ukukrosa ukuye South Africa kukhombe ukuthi abazali babo baye befuna ukuthi badlele ikhefu leli ngaphandle kwelizwe. So okwakathesi sibone impahla kakhulu, impahla yiyo engenayo eZimbabwe, hayi abantu. Sisazobona nge-weekend ukuthi kuzobe kunjani, kodwa kwakathesi kugcwele abantu ngaphakathi, kodwa azikho imoto esijwayele ukuzibona emabhodeni. Lezo esizibonayo ziyenza amalayini ukuze zifike makuse-Beit Bridge, zifike eMessina. Kwakathesi akula even imoto eyodwa ngaphandle kweborder.
Pho nxa abantu sebezahlala isikhathi eside kakhulu bemelele ukuthi becrosse iborder lapha, akuphazamisi na imisebenzi yabantu?
Ye, kuyaphazamisa. Sibone umnyaka odlulileyo ukuthi kwaphazamisa kakhulu kodwa kulo mnyaka kukhanya kulo mehluko ngoba ababanenga abantu abakrosayo basiye Zimbabwe. Ngilaye border bed bridge akulo mehluko kakhulu asazi salinde ukuthi sibone ukuthi nge weekend kuzobe kunjani kodwa kwakathesi kusangcono kusasebenzeka.
Umnumzana Dennis Juru ukhokhela inhlanganiso ye-Cross Border Traders Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseBait Bridge emngceleni weZimbabwe leSouth Africa. Umeli Ndlovu odume kakhulu ngokuchova intshelelezane esefikile kobulawayo kuhambo lwakhe lapho asuke eJohannesburg kwele South Africa ngomvulo ehamba lomunye wakhe uRoland Dube okunengi kuvela kwintathelo izindaba ya Studio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Lonyanga uMeli Ndlovu uthi uchove ebhasikile suka eGoli ekhankasela ukuthi intsha ingathathi izidakamizwa ngoba zibhidliza ikusasa yazo. Ababili laba bamukelwe ngabantu abaningi kobulawayo ngesikhathi bengena edolobheni leli kusihlwa kunje. Loba sebe madolonzima uNdlovu uthi bafisa uba abantu bangathathi izidakamizwa.
Ichovele sisuka eSouth Africa sichovela iawareness ye drug abuse. City stay away from drugs, say no to drugs. Sichove kahle kakhulu sesifikile lapha kobulawayo besiba thathu. Then upressmos wasesiba le problem lapha emesina wasethatha i-taxi ebuya ngapha kobulawayo.
Uthube uthovela Ndlovu besiya kobulawayo laye ukuthi benze umsebenzi omkhulu. Bahlangabezwe ngabantu abaningi abagoqela ubaba omncane kaMeli umnunzana Siphonyathi.
Sicela ukubonga uNkulunkulu ngokukhulisela uMeli, umkhulise ngumntwana olembeko, umntwana olalelayo, umntwana othanda ama-sport kakhulu. Finally empilweni yakhe uze wakhetha umdlalo wokuthova untshelelezane. Siyambonga ukuthi uNkulunkulu umsizile wasuka naye le wazofika lapha. Sibonga bonke abaxhasi abasisizileyo kusukela eGoli uzokuzofika eBait Bridge. Sithola usisi we-elegance, siyabonga kakhulu. Unkulunkulu anisize alenzele kahle ngasuku.
Omunye njalo bahlangabezile unkosikazi Phetsenzi Yavundla onqinise ngokupha ukudla uMeli.
Singabalandeli bakaMeli njalo sihlala sisizana sisebenza la iGood Meli. Sizike kungokomnyaka, songumnyaka wesibili lo kumbe wesithathu simxhasa ngokurefresha. Udlule lapha ne-Trailer and Spade Bridge branch, wadlule egeza esidla izolo ntambama. Namhlanje njalo sesimhlangabezile lapha eChipangali labo bhuti Ezra Chisa Sibanda. Sesikonda la ethu elegance blawayo ukuthi ayirefresha esenza umsebenzi omuhle kakhulu kakhulu this year. Sithi say no to drug abuse, into esiqede intanga eningi kakhulu ama-drugs. So hayi, siyamxhasa ubhuti wethu, siyabonga labalandelayo. Siyabona laphana kuma-groups sibili abantu bayakhomenta bemxhasile.
Umsekelo wesikhulumeli samaphoyisa kobulawayo asinde inspector Nomalanga Msebele uthi uNdlovu labanye bakhe benze umsebenzi omkhulu njalo baxwayisa intsha ukuthi ingathathi izidakamizwa.
Njengamapholisa akobulawayo siwon ama-members of the public labantu abatsha ama-youth ekuthatheni izidakamizwa. Esikhathini lesi abantu bathatha izidakamizwa, banathe okudakayo, intshengu, imbanje, isikanke, bagcine ekugcineni kwako konke bahambe balwe bachayane babula lane. Njengamapolisa kobulawayo will be full force on the ground. Siyabe sipatroli ndawana zonke. Nxa singakufica ustikile useceleni komgwaqo kumbungapi, we are going to take you. We are taking you to protect you. It is our constitutional mandate to protect lives and property. Siyabe siya kugcina ukwenzela ukuthi ungangena engozini. Laba bantu sebedakiwe baya cross umgwaqo bengakhangelanga, basengozini yokutshaya zimota, basengozini yokurojwa, yokumagwa amankazana akusengozini yokuhamba babhinywe bahlukunyezwe because they've been this drunken stupor. So siyawona ambonke ukuthi uthatha izidakamizo ayisiyo solution. Ukuthatha izidakamizwa umuntu efuna ukuzichaza ngaleli khefu lekhisimusi, be warned. Njengamapholisa, we are rounding you up.
Lolu luhambo lesibili lukaNdlovu wake wachova intshelezi esuka kwele South Africa esiza eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo. Ngiyimele Studio 7 ngingobulawa igama lakhe Jesus Banda. We'll be right back.
kwezeMelika owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usesole umthethwandaba wesigaba seColorado onqume ukuba akasoze avunyelwe ukuncintisa kulesi sigaba ukukhetho oluzayo ngoba wathinteka kumvukela owenzakala nyakenye. UTrump uthe isinqumo lesi siyembathise ilizwe ngeyezi lenzondo. Umthethwandaba weColorado uthi phansi kwesekelo sombuso salesi sigaba uTrump ngoba wathinteka kumvukela owenzakala ngokuthi owazakala ngokuthi January 6 insurrection akumelanga avunyelwe ukuncintisa. Lokhu kutsho ukuthi kaseyikuthola amavoti ayithoba mnemunye awesibanga sokhetho esithiwa Electoral College avela kusigaba seColorado. Kodwa zikhona ezinye njalo izigaba ezithi zizathatha inyathelo elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe weleMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
This has criticized me in Sindavaichi. It was predictable ngoba banengi ababe sitshonjalo laye ama-actions akhe ngokutshela abantu and laye khonokho alokho ekutsho ukuthi uzasuspend i-constitution uzakhupha lokhu ulokho enika i-evidence but i-Supreme Court ngeyakhe nguyo ayifakayo, so sizabona ukuba kuzahamba kanjani. The most interesting part I find about this is ukuba it plays right into his own argument AMA states right angithi bahamba befaka ama fake electors ubesithi each state decides. Remember ukuthi ama elections are run by states, they're not a federal thing, although they have AMA federal consequences. Each state runs its own elections. So the state of Colorado has decided which Tina Asimfun. So it will be interesting as Supreme Court, over the Supreme Court will recognize those state rights with the Colorado ETN. Furthermore, Roe versus Wade, the Lena A abortion was set aside because of our state rights. They set it back with the AMA states must determine their own course. And AMA states AMA Neng actually, you know, has decided one way or the other. So it will be interesting whether AMA judge will totally swing with the change partisan in favor to Trump.
Yeah, manje nga sikhangele amanye ama states alakho yini ukuthatha inyathelo elifanayo ama states anjengabo Georgia.
Kakhulu asemaningi ama states avele there's currently I think 25 cases afana lawe Colorado abafuna ukuthi bemkhuphe ku ballot and a lot of them have a good chance of passing just like Colorado nge 9 electoral votes ayo is a lot for someone to lose ofuna ukuthi athathe. Then again these judgments could swing the sentiment in his favor. There's a big rebel mentality lapha e America ukuthi just because yabafuni mina I'm support. Abanye even who don't agree. But at the same token, there are a lot of his own people who are actually fed up with him that he brings.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe weleMelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seOhio khona lapha eMelika. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ngamalungiselelo awekhefu lekhisimusi. Singakehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UPius Jamba Mukandi olilunga leZanu PF wabulala unkosazana Mo Blessing Ali waphosela umzimba wakhe emgodini wamanzi enyathime usegwetshe ukuphika okweminyaka engamachumi amathathu 30 years esejele. Amapholisa esithungwiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwayengumeli wezengeza West edalele parlamente olilunga le-TCCC umnumzana Job Sikhala. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.